Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 18 kuNhlangula 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selibike emapholiseni udaba lokuhlaselwa kwesiphathamandla saleli bandla uMnumzana Tendai Biti izolo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU-PF.
Ekuthena team esithunkwisa izolo njalo balandele babulala imota eka-Honorable Biti e-National Center ngenxa yokuthi ZANU ingakhalanga ukuba ne-CCC izayamukelwa ngabantu beZimbabwe indawo zonke jikelele. Inye bafakile iripoti emapholiseni.
Amapholisa athi azasebenzelana ndawonye nezintatheli zindaba ngendlela yokwenqabela ukuhlukuluzwa kwazo ngabezomthetho nxa ziqhuba umsebenzi.
Ama-journalist nxa besebenza laphana i-freedom of expression amapholisa kumele bayinathi.
Umongameli Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuqeda uhlupho lokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabatsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kuwona lo umsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selibike emapholiseni udaba lokuhlaselwa kwesiphathamandla saleli bandla uMnumzana Tendai Biti izolo eChitungwiza ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Lokhu kulandela udlakela olwaqhamuka ekulilweni sikamufi unkosazana Mo Blessing Ali lapho okwaba lokulwisana phakathi kwabasekeli bamabandla omabili. Iqwetha elimela umndeni kamufi uMnumzana Job Sikhala wabotshwa lesinye siphathamandla saleli bandla uMnumzana Godfrey Sithole esethweswa icala lokukhuthaza udlakela njalo balokhe bevalelwe esitokisini. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhubele sikhulumele saleli bandla uMnumzana Gift Siziba.
Namhla siyabila ama-incidents but obvious abantu laba vele bafuna ukuthi esikubona kubani ZANU-PF izolo lamalanga adlulileyo isiphendukile usebenzini seni wayo i-violence lokwethusela ikakhulu emaphandleni kuyindaba yokubana ke libonile ukuthi kumaphephandaba la kuma-research ikakhulu i-Afrobarometer Survey etshengisa ukubana inhlanganiso ye-Citizens Coalition for Change ethungamelwa ngu-advocate Nelson Chamisa isiphakeme in terms of indaba ze-support. Yikho ke izanu isisebenzisa i-violence abakwenzileyo ekuthena thime eChitungwiza izolo njalo balandele babulala imota eka-Honorable Biti e-National Center ngenxa yokuthi izanu ingakhalanga ukuba ne-CCC izayamukelwa ngabantu beZimbabwe indawo zonke jikelele.
Ye manje udaba lolu lulibikile yini lapho ukukhahlanyiswa kukaMnumzana Biti labanye?
Bafakile iripoti emapholiseni ukubana ke ngoba thina siyalandela umthetho asoze savuma ukubana izanu ukubana ke sengaphansi komthunzi we-violence ngenxa yokubana indaba zombangazwe yikwehlukana kwendlela esifuna ukutshintsha ngayo impilo zabantu. So asoze savuma ikakhulu sikhangelayo nokhetho luka-2023 ukubana izanu isidreke ukubana sibe ngaphansi komthunzi wokusebenzisa i-violence ukumobilize loku-organize abantu abasilandelayo.
Sikhuluma nje like lahamba kuyabona uMnumzana Sikhala osejele njalo kuyini eselikuzwile ngayo?
Kakhulu ke anti liyakwazi ukubana Honorable Sikhala Honorable Godfrey Sithole babotshiwe bebotshelwa icala elokuthi babehambelani emfeni yomuntu obulawa izazi lapho esikhangelela ukubana amapholisa ebophe abantu abayibo abayenza ukuthi kungabi lokuthula kumakomuni kodwa kubopha laba abafuna ukuthula. Emakoti sihambile ke ukubana edale besikhangelela ukubana u-Honorable Sithole bazaphiubela abangaphiwa ngaso sikhangelela ukubana ngemandle sizabe silabo njalo ke labasebenzela amatitsha obet masarore abe-ARTUZ okutshengisela ukubana uhulumende usebuyele bheki ke ekwenzeni kokusebenzisa i-violence ukuze ke abantu beZimbabwe bevotele izanu ngenxa yokwesaba.
Simbonile kodwa uhulumende sithi udlakela lolu
aluveleli kuye uhulumende nje uyakuhola lokho
ungangapha lembali yakhe violence iyazakala elizweni langabanje kwelizwe ikho ke esekuqalise ukuthi ekhulume ngendaba yokuthula kufanele ukuthi ekhulume ngendaba kufana kubotshwe lokubanjwa loku kulandelwa komthetho ikakhulu abantu bezanipi babonakala bethwele imbhobho ababonakala besebenzisa udlakela lodlame emaphandleni ngendaweni ezijiyeneyo so sikhangelele ukubana umntangapwa akufanelanga ukuthi njengomuntu olamandla kahulumende ebe ekhuluma kodwa okufunakala yikwenza ngoba okushotayo elizweni umthetho okhona labantu abakhulumayo bakhona okufunakala yikwenza ukuze kube lokuthula elizweni.
Lo ngumnumzana Gift Siziba isikhulumeli sebandla le-CCC esixoxelayo eseHarare. Ibandla lezanu PF liyalandula ukuthi lilesandla kulolu daba njalo amapholisa asanda ukugcizelela ukuthi udaba lokubulawa kukankosazana Ali aluphathelananga lezombusazwe. EleZimbabwe namhla liqhube umkhosi wokunanza usuku oluqakathekisa abantwana labatsha abakuzwekazi le-Africa ole-Day of the African Child eHarare. Lapho abakhokheli bedale lephalamende abakhalaze ukuthi uhulumende adinge indlela zokuqeda ukwendiswa kwabantwana, ukusetshenziswa kwezidakamizwa kanye leminye imikhuba engalunganga ephazamisa impilo zabantwana. UMavis Kama usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu ngokunye kokuvezwe yinkokheli yabatsha esanda kukhethwa kudale labasakhulayo ele-Junior Parliament emkhosini oqhutshelwe eCity Sports Center eHarare. Lapho obekuthe gwaqa iziphathamandla zikahulumende esethula umbiko wakhe kulomkhosi umongameli wedala labatsha uNathi Nyoni ukubeke sobala ukuba kumele kudingwe indlela zokuqeda lezindubo abatsha ababhekane lazo kakhulukazi ukusetshenziswa kwezidakamizwa.
Drug and substance abuse is the new ogre. The pandemic has been a catalyst to harmful practices affecting children and young people.
Izidakamizwa sokuyilona dubo oselukhona lusengezelwa ikulandela kwemikhuba emibi ephazamisa abantwana labasakhulayo. Kulobudlelwano obukhona phakathi kwezokuthathwa kwezidakamizwa lokwendiswa kwabantwana, ukuhlukunyezwa kwabantwana, ukusetshenziswa kwabantwana, abantwana bethengisa imizimba njengalokho okwavezwa yinhlolisiso eyenziwa ngabeZimbabwe Youth Council ngomnyaka ka-2013.
Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa uthe ugatsha lukahulumende olwe Interministerial Committee on Drugs and Substance Abuse luzasebenza gadalala ukuqeda udubo lwezidakamizwa.
This committee and law enforcement agencies, families and communities in general must continue to work
together. Kanye lezomthetho abemuli kanye lomphakathi jikelele kumele baqhubeke besebenzisana ukujezisa labo abathengisa okudakayo okugoqela labo ababalethelayo.
Umongameli Mnangagwa uqhubeke wathi kumqoka ukuba abasakhulayo bengazikhangeleli phansi njalo beqhubeke belondoloza ubuntu babo kanye lokuqakathekisa indimi abazikhulumayo. Omunye wabasakhulayo wakobulawayo uNosisa Gumede uthi ukusetshenziswa kwezidakamizwa kubhahile emalokitshini lapho ahlala khona.
Mina ngingosakhulayo elokitshini, phandle lapho engihlala khona intsha isebenzisa izidakamizwa. Lokhu kubangela izigangi eziningi ezigoqela amasela, izigebengu. Amantombazane ayazithwala izisu ezingela banikazi.
Wengeze uNosisa wathi kuqakathekile ukuthi kulungiswe isimo somnotho welizwe ngendlela yokuqeda inkinga ezibhekane labasakhulayo.
Ontanga bengaswela imali yesikolo kabasela abakwenzayo, izinto abazicabangayo lutshwala lokubhema izidakamizwa. Kulalaba abenelisa ukuphusha ezimfundweni bephumelele, uhlupho lube yikuswela imisebenzi.
Uhulumende uthetheleli kuthuba ukuvula ngokusemthethweni idale lephalamende labatsha ele-30th session of the Children's Parliament. Lonyaka lolu suku lunanzwa phansi kwendikimba yokwenqabela inkinga ezingehlela abasakhulayo ethi Eliminating Harmful Practices Affecting Children, Progress on Policy and Practice Since 2013. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevisi Gama.
Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Paul Nyathi namhla ukhuthaze amabandla aphikisayo ukuthi engethuli inkulumo ebangela udlakela njalo basebenze kuhle lentatheli izindaba. Emhlanganweni wokunanza amalungelo entatheli izindaba emhlakeni jikelele, uMnumzana Nyathi uphinde wathi intatheli sezilelungelo lokuhlangana lamapolisa ukwenzela ukunciphisa izehlakalo zokuhlukuluzwa kwazo ngabezomthetho ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho luka-2023. Asizweni amazwi akhe ekhuluma kulomhlangano le Studio 7.
Thina njenge Zimbabwe Republic Police sichele kumbe sibe le agreement labe media kakhulu abe misa ukuthi ama journalist nxa besebenza laphana I freedom of expression amapolisa kumele bayinathi. Njalo kumele ama journalist kakhulu ama media bodies abe misa media alliance labanye bahlangane labakhokheli bama police provinces ama district ama journalist besebenza laphana akumelanga ama police baphonga uchaya ama journalist kumbe baphonga ukuba misa ukuthi akumelanga lenze lokho. So ngicela kakhulu ukuthi umhlangano lo kube leminye imihlangano obulawayo eGweru, eMashingo, eMthare kuze kube lokuthula phakathi kwama journalist lamapolisa labana abenza eze politics ukuthi nxa bekhuluma akumelanga benze lokwane sithina uku-incite violence. Njalo banceda amapolisa lama journalist ukuthi kube lokuthula kakhulu nxa sikhangele ukuba lama-good relations phakathi kwama-journalist lamapolisa.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampala kubimbuna.
Izakhamizi zesiqintini seGwanda seziveze imbono etshiyeneyo ngohlelo lokwakhiwa kwedamu lethuli manyanga. Iningi lisithi aluphuchi. Idamu leli lingakhiwa likhangelelwe ukusiza izakhamizi zalindawo ngamanzi azaphathisa kunhlelo zokuthelezela. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
UMnumzana Arabile Mathe odabuka ku-Ward 14 eNtebe uthi ukwakhiwa kwedamu leli akuphuchi njalo ukhathazekile ngokungaqhathwa kwezakhamizi zalindawo kulolu hlelo.
Uhulumeni seyitandle seyifuna futhi kule damu leli lalapha eManyange. Uhlupho olukhona lapha eNtebe esikhuluma ngakho lapha eNtebe kulabo bafana abaningi abantu abasha ama-youth osizi nabophuthi abangasebenziyo. Kodwa into esimangalisa khona bona laba bakhona sesasebe jamu ngabantu abavela khathana kwezinye indawo. Kodwa urhulumente uthi abantu abakhonapho umethi babhenefithi ajamulelanawa nxa bekhuluma lizasinceda siyalo kodwa khathiyeso sikhuluma ngakho akula bantu abalapha singathi batholile imisebenzi abantu abavela khathana.
UMnumzana Million Ndlovu ozalwa eNtebe uthi sekulesikhathi eside leli damu kuthiwa liyakhiwa kodwa kungekho okuphutshayo.
Leli damu ngendlela elaqalisa ngayo ngeminyaka lithaliya yakho. Mina lalimangalisa ukuthi nxa kuthaliya yakho lime kuphele kungayakho. Kumvuke futhi kuthaliya yakho lime kutho ukuthi ngiyabona sokukwana ama-30 years lisenzwa njalo. Hayi 30 years kusiya kufuthi lisenzwa njalo. Okwalo nyaka nxa kuthaliya yakho angilathemba lokuthi lizaphumelela kumbe lizakumali njalo. Okwalo nyaka angazi sibona kungani kuzasebenza ngani kuyathova mbijana kodwa hayi asilaqiniso lapho.
Uthi njalo leli damu lingaphutha lizasiza kakhulu izakhamizi zakulumango ezibhekane lendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu.
Libe lingasiza isigaba esikhulu kakhulu lisize boMathe lisize boNhlamba kuze kungene kwezinye izigaba esizikhangeleyo ngendlela esikhangele ngayo ngendlela esilikhangele ngayo ngobukhulu babo. Ngake ngasebenza emapulazini emadamu senza lona likhulu okuthi lingasiza izigaba zonke lezi kodwa impumela kuphela yiyo esingani yasihlupha.
UMnumzana Vusa Nkala oyisakhamuzi seGungwe phansi kwenduna uMathe uvumelane lo MnumZana Ndlovu.
thina sizakhamuzi lapha sithi nxa sikhangile imihla namalanga lesikhathi lapha idamulela elaqala khona le government mabe siza sivesithembisa besithi hayi level iphelele ngesikhathi esini ngoba bake basuka amadodana anozokuthiwa sokuphela amadizili kuthi emuva ubone sebekhona hayi mina ngokubona kwami sibili ngibona ngathi umsebenzi wakhona hayi ukuhamba nesiqubu somnwavu sibili.
Ukhansela kwaba 13 eGwanda Mnumzana Miklas Ndlovu uthi lanxa ukwakhiwa kwedamuleli ukuqhubeka kuphazaniswa yokusilela kwemali.
Hayi kuyaqhubeka sibili into yabo bakhala ngefunding bathi hayi izimali zakhona zingathi ziyabaphuzela ngoba bevele bene-deadline ukuthi ngo-December baphume. Hayi hayi kuyaqhutshwa. Kuyaqhutshwa kuloba nje kungasikho lokhu abangazani bakukhangelele hayi ngibona lo mbundo lo sempumalanga usukhulile khulile nje engazani ukuthi sokusele only 5 meters ukuthi uphele kodwa vele phakathi komfula sebe phakathi sibili kuyabhorwa kudlalwa ye izibale siyani umanyanje sasithi asingenwa ngeke usakubona.
Usobhuku Ntebe umnumzana Jokonia Dube udule ithemba lokuthi uhulumende okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa uzaphutshisa ukwakhiwa kwaleli damu.
Hayi izinto ziyahamba sibili ekuye nalo upresident wethu ngiwayiqaliswe ngosmith lamehlula kozobuya umzorewa lamehlula kozobuya umgabe hayi azange uhambe ngendlela but i-defect Mnangagwa hayi uzamile ngoba kade ngikhona ngale jangu mbona sebengena phakathi kwisiziba kanye.
Isikhulumeli sogatsha lubona ngamadamu olweZimbabwe National Water Authority uNkosikazi Major Manyonga kaphendulanga imibuzo ngalolu daba kodwa ngenyanga edlulileyo wethula umbiko wothi uhlelo lolu lukhangelele ukugqitshwa ekupheleni komnyaka ozayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda nguAlbert Ncube.
Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukufuthelana kuqhubekile eSenegal ngolwesihlanu uhulumende walelo lizwe aze enqabele ibandla eliphikisayo ukuthi lingancindisi kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende oluzayo. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zifolile ezitaladini zalelo lizwe zitshengisela ukusekela uMnumzana uOsmane Sonko, umkhokheli webandla eliphikisayo, njalo lakhalaza ukuthi uMongameli Macky Sall avumele abaphikisana layo ukuthi bencintise kukhetho. Umongameli Volodymyr Zelensky we-Ukraine uvakatshele eKyiv ukuyahlola umonakalo wedolobho le-Mykolaiv okwakuqala, kumbi esaqhubeka phakathi kwalelo lizwe lele-Russia. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Lingali chona njani izindaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa ngokubhubha kwenkokheli yebutho ngesikhathi esifitshane belandelana. Kuyona le iviki kubhubhe uMajor General Sydney Bebe, yena olandele ukubhubha kuka Major General Godfrey Janakira, kwase kulandela uMajor General Sikhulile Nyathi. Sixoxa lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra uMnumzana Max Mkandla.
Ya lapha sokulohlupho lapha ngokube silahlekelwa ngabakhokheli especially kakhulu bona laba i-age group yabo laba bonke 61 and then with those i-rank ayiyona isikhundla i-position abade beyiphethe laba belandelana songazani ngamaphahla. Of course ngamaphahla ngisho njalo because of the background ye liberation movement ukuba yibo kwabo kuma trainings lokujoyina impi kumbe liberation movement kakhulu kwezomba ngazizwana lezi not at political side but at military side ngizwa ngisiba buhlungu kakhulu Iba buhlungu kakhulu siyalahlekelwa. Siyalahlekelwa ongaboniyo kaboni kaphaphame. Kusiye kusethusa kakhulu ukuhamba kwe leadership yombutho. Yebo kambe ngabothiwa ngama major general ema retired this and that. Thina njengombutho we only retire ngokufa. Esikwaziyo ukuthi khona uba disarmed kuphela ezandleni ukubeka isikhali phansi, but in knowledge and in thinking and experience. Kebe lokho kukhona embonweni yethu. So bafebe bancinyane kakhulu bafulathele ilizwe bebancane kakhulu befulathela ngesikhathi befunakala kangaka silahlekelwe kakhulu ngamaqhawe lawo. Kuyethusa ukuthi imbangela ivela ngapi. Lapho kulahlekwe khona umuntu egumeni ngezomdeni akuswelakali lapho kukhonjelwa khona ukuthi kungabe kunomthakathi ongenileyo, akuswelakali lokho, kuyatholakala. So lapha lakho lekho njengoba ngisizwa abanye egudini lapha bathi bona mhlawumbe ama-vaccines lawa abahlatshwayo bareacta wo yikho ngazani ngalesi sikhathi, yikho lokho ngabe kubangile. Yikukhuluma kwabantu khona lokhana kokucabangela ukuthi enxenye lokho enxenye lokho. Kanti ke isikhathi sikaNkulunkulu mhlawumbe sabe sesifikile. Kodwa ke asonto singakhangela kakhulu, asikhangeleni ngokuthi kanti kwini osokungenile. Salahlekelwa kangaka. La ihulumende kumbe upresident la ikakudingisise lokuthi ka walahlekelwa ngumbutho wakhe awuthembileyo kangaka kuyini. Yibo labo sibakhangela ukuthi ngabe amxhasa laphana lalaphana. Bexhase lesizwe ukuze nazo isizwe sibone ukuthi silabakhokheli baso. Kuyaconula kakhulu, kuyadanisa. Ngiyafelwa ngiphelelwa ngamazwi ngokulahlekelwa ngabafowethu.
Yona inhlonipho abayiphiwayo bona laba uMajor General abasithiyayo uyavumelana layo yini?
Kulokhu ke okunye lokho ukuthi khona ekugcineni kakhe laba bafowethu, yey kabagcinwe sibili ngobana ngamaqhawe lawo. Inhlonipho abayiphiwa nguhulumende ayithandabuzeki. Besingayitholi inhlonipho njengayona le kuhulumende wadlulayo. Linew dispensation le ayila zipra, kayila zandla, kayila kuthini. Iyakhangela ukuthi umuntu wenzeni ngesikhathi sakhe ilizwe leli ulenzeleni. Khona kuyena ukuphuma egumeni nje umuntu esiyalwela ilizwe lokhana already liqhawe. Yibuqhawe lobuyana. Yes. Ukuphunyuka empini nanamhlanje abantu bekhona ngamaqhawe, ngamaqhawe esizwe. Akula qhawe kuthiwa ngele district, ngele ward, ngele province. Iqhawe liqhawe. So inhlonipho ephiwayo laphana abantu kabayamukele. Uhulumende lo khona lo utshengise inhlonipho, utshengise ukunanzelela ama contributions ayenziwa ngamaqhawe lawa. Ombutho uqhawe buza ngendlela ezehlukeneyo kusiya ngefield yomuntu ukuthi yena umuntu ebesenzani esizweni selizwe ebantwini. So ngalokho ubone kufanele akukhangelwa nje kuphela i-background yokuthi umuntu wajoyina impi. After that, what next? Benza lokho nalokho lanye baba ngama peacekeepers bahamba balombutho le endaweni ezithiyeneyo emazweni athiyeneyo besiyagcinisa ukuthula khona ngale okungathi yi-peace mission. So ngalokho ke ngibona ngazani kulungile khona khona okwenziwa nguhulumende ukuthi bephiwe inhlonipho yobuqhawe belizwe. Abantu abakwamukele njalo bekhwabithe ngohulumende onanzelela lokho kwenziwa ngumbutho wakhe omunye nomunye ukuthi wenzani phakathi kwezakhamizi kumbe elizweni. Siyakubona ukuthi balivikele ilizwe leli, siyakubona konke lokho ukuthi bahamba baye empini, siyabona la maposition abaphambuke sebekuwe bephambulwa nguNkulunkulu isikhathi siyabe sesitshiyayo sesifikile. Ngidabukile kakhulu ngokulahlekelwa ngabafowethu laba. Sokudingakala umbono omunye, abantu ababone umbono omunye, bexhasane umsebenzi wenziwe isiqhubekele phambili lelizwe. Sizakhala njalo njalo kodwa uNkulunkulu yapha kufike isikhathi sokwehluleka njalo ukuthi khona iyaphambula. Kodwa umsebenzi bawenzile laba abafana bagwazile namhlanje silaye uzibuse kungenxa yamajaha lawo. Ngiyabonga.
Lo ke ngumnumzana Maxim Gandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezipra ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxalo nkosazana Memory Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa, yena othi wake wahlukuluswa endlini i-domestic violence njalo uxwayisa abanye abesifazana ukuthi bengenzani uma bebhekane nohlupho olunje.
Mina sengingaku experience and esikhathini esiningi ngiyabuzela khatshana, but mina personally sengingaku experience ngasuka, but hey, umuntu yakusuhlukumezekile sabe sibona la ukuthi lapha it's either uyaphuma uphila ulamanxeba uyaphuma usufile yabo. So hayi, mina ngaphuma.
Kodwa kukhona ngapho kwele South Africa ongekho ekhaya, njalo akukuhluphi kathesa kukulandele?
Akungilandeli, but kwangifundisa one thing ukuthi ngikhulume ngakho, because remember as abafazi isikhathi esiningi sifundisa ukuthi you don't hang your dirty laundry in public. Indaba zomuzi wakho, you know, izinto ezinjalo usolva wena endlini uthule and all that. Kumele ube lesifuba uma ungumfazi and things like that. But at some point, somehow, how do we siyisolva kanjani le ndaba ingamelanga sikhulume ngayo? So mina with my experience with that in my own personal level, I speak against gender based violence a lot. Life South Africa ikakhulu because of umuntu wesilisa.
Uyabaxwayisa abanye abesifazane, ubaxwayisa usithi?
Mina ngiyabaxwayisa ukuthi ma baxwayisa angithi abanye bavele yani angry black woman, but uyabo babonisayo because usuke wadlula kipha ngithi mina esasesengidlela abantu mbatshela ukuthi umuntu okuphakamisela isandla uma uhambe uyazela ukuthi umuntu uyajinja sandla okokuqala. Okwesithu uzowuphinda futhi because uzabebona ukuthi lo muntu uyayihlalela le nto, uyayimela le nto. Ngiyamtshela umuntu nje ukuthi there is life after this person, you know. I encourage ukuthi umuntu utshintshanise ama-partners left, right and center. But lapho bona khona ukuthi akukho safe, phuma lapho.
Wena odlakela waqondana lalo lwalunjani ikakhulu?
Wena konke ukuthaya nokuhlukuluzwa kwemoyeni kuyi-financial abuse, I've went through those things. Make sure that I am able to talk about it, because yinto esengengayi-experience. That's why I'm able ukuthi sometimes ungabona umuntu engani she's going through that same thing. Ngiyazama ukuthi ngi-advise or ngibonise if I can help with this. Yena kungumuntu ekhaya sibili, but i-problem engayinanzelelayo mina la e-South Africa ikuthi abantu they've got gender based violence, they've got judgment on it. This is none of my business. I'm joining ndawo la. Umuntu uzokubhuqa abantu bebhekile bengabambi lokuba, you know. So they've got judgment on it ukuthi bayakhangela nje ngamehlo kuthiwa indaba zabantu azinjena.
Ye, kodwa nxa ukhona ngapho-ke ungowesifazane ovele eZimbabwe, kulula ukuthi uhambe emapholiseni, kumbe yabo sesaba ukuthi umuntu lwane engaphindiseni.
Mina ngihambile emapholiseni but azange angincede ngalutho. Banjela ukuthi buyela nini, buyela endlini liyohlala phansi likhulume. Nxa ekwehlula that very danger, ngahle ngapakitho kwami ngahle ngalala ngipakithile ekuseni ngavuka ngiphume. If amapholisa will tell you that ukuthi lo muntu sizomvalela kwakuphela sibe sesimkhiphile because kulama-cases angcono ukudlula lokhu, then kusizane ukuthi ngihlale lapho because niyazi ukuthi
ye, kodwa incwadi wawulayo kadokotela kumbe ubufakazi bokutshengisa ukuthi uyahlukuluza?
Ngangingelayo.
Kodwa amanxeba ulawo?
Ngahamba ngisiyavula ikhefa, so from understanding i-process ikuthi angithi bona amapholisa bazokuthi yani edokteni ukuthi udokotela uyakunikeza leyani incwadi yokuthi of course umuntu lo uyenze 1-2-3 and then ubusubuyela la emapholiseni ukuthi amapholisa then they take it from there. But vele akuzange kuyefika nalapho. So ngabe ngathi ngiseyaphuma nje egedini labo ngahle ngizitshela ukuthi hayi, mina ngiyapakisha
lo nkosazana Memory Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa. singakehlukani kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selibike emapholiseni udaba lokuhlaselwa kwesiphathamandla saleli bandla uMnumzana Denda IBT izolo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Amapholisa athi asebenzelana ndawonye lentatheli izindaba ngendlela yokwenqabela ukuhlukuluzwa kwazo ngabezomthetho nxa ziqhuba umsebenzi ikakhulu ngalesi sikhathi kulungiselelwa ukhetho luka-2023. Oliver Lee.